ekhuluma nentathelizindaba kobulawayo emhlanganweni we-Gender Links, umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lokunceda omama abazithweleyo kungelambadalo luyaqala ngenyanga ezayo emakilinika ayisithupha luqhubeke okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo.
Kulohlelo lokuncedisa omama abazithweleyo ukuthi nxa bezobeletha kobulawayo, ikakhulu labo abasemakliniki engingabala ngithi iNkulumane, iDr. Shenani, iNketha, iChabalala leMaqhawe kunye lePhelandaba, omama abahlala kulezo ndawo abazithweleyo abazabhalisa emakliniki ilanga zizalitsho, kodwa sibona ngathi kususela khathesi ngoJulayi kusiya kuDisemba bazabe bethenga esikubiza ukuthi ngama-voucher kumbe bebhalisa ngedola. Kuleyo dola kuzabe kusitsho ukuthi bazahlolwa bengakabelethi, babelethe ekliniki yethu iNkulumane kumbe iPhelandaba. Nxa kulesidingo sokudluliselwa empilo, bazadluliselwa empilo ngayo leyo dola, bekade i-ambulance ngayo leyo dola. Bese kusithi nxa bangabeletha empilo, imali kumbe izindleko ezizafuneka empilo lazo ziyabe zikuleyo dola. Ngemva kokubeletha babuye ekliniki babonwe kuze kube ngamaviki ayisithupha, esingathi i-6 weeks review, kulapho eyaphelela khona leyo dola.
UDokotela Sibanda wengeze ethi uhlelo lolu luthole izigidi ezithile zamadola eMelika abazabelana ledolobho leHarare ebhanga lomhlaba eleWorld Bank.
Uhlelo lolu lule mali engange 1 million yamadola seMelika, 1 million laphana ngeyakobulawayo leHarare. Besingakezwa ukuthi eyakobulawayo inganani, eHarare inganani, kodwa sizatshelwa-ke ngensukwini ezilandelayo sizwe ukuthi thina sile malini, iHarare izabe ile malini.
USibanda uthi limali izanikezwa amakilinika ayiwo azabona ukuthi ingasetshenziswa ngayiphi indlela.
Uncedo lokabili, ikliniki ephatheka kulolu hlelo, into yokuqala ilalokho okuthiwa yi-Community Health Center Committee. Kuleyi committee kukhangelelwe ukuthi imali leyi ezabhadalwa yi-World Bank izakuya ekliniki, kayibuyi ku-department, kayizi kukhansili njengokhansili wonke jikelele, but bazabe bele-akhawunti yabo bona njenge-Health Center Committee yaleyo kliniki. Leyo mali abazabe beyitholile bazayisebenzisa njengalokho bebona kufanele. Okunye futhi okwenzakalayo kuleyo imali yikuthi ngaphandle kokuthi lithole imali ngokuthi bhalise omama abangaki kwele mali yalokho okuthiwa yi-quality, kusitsho ukuthi kambe indlela yokuphatha izisebenzi lokunakekela izisebenzi kunye lokuhlanzeka kwesibhedlela lokuthi kuphatheke kanjani, konke kukhanya kungokohlonzo oluphezulu yini, ukuthi nxa ungena esibhedlela sakhona uzizwa ungena endaweni ephethwe kuhle yini, esingathi i-quality of care and the quality of the environment. Kule mihlomelo leyo mihlomelo ilipha imali ethile. Ngakho ikomiti kusho ukuthi ezasebenza kakhulu ezabonti amaguma kumbe amagceke aleyo kliniki ahlanzekile, njalo i-equipment kumbe izinto ezisetshenziswayo ekliniki lapha ngezohlonzo oluphezulu izathola imihlomelo. Leyo mihlomelo izabapha imali, yiyo leyo mali abazayisebenzisa ukuthi benze ikliniki ibe ngcono. Esikhathini esedlileyo, ngoba lolu hlelo kaluqali, amakliniki amaningi abalakho ukuthi alungise amafasteli, alungise amafensi, amanye akha lamashedi awokulindela laba bantu abalindele ukubonwa, singathi ngama-waiting sheds. Ngaleyo mali kwathengwa lezitulo zokuhlala ezabongikazi kunye lembhede yama-patients.
Unkosikazi Veronica Ndlovu obelethele ekilinika yeLuveve uthi yena uhlawule amachumi amathathu amadola.
The girl
Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank okwamanje lisiza amazwe angamashumi amahlanu njalo iZimbabwe ngelinye lamazwe la. Ucwaningo olwenziwa iWorld Bank luveze ukuba omama abedlula amakhulu ayisificaminwembili baphelelwa ngumphefumulo ngelanga lapho bebeletha emhlabeni jikelele ikakhulu emazweni asezwekazi le-Afrika. Ngakho lolu hlelo ngeminye yemizamo yokwehlisa leli nani. Lolu ncedo luzasiza ukuphathisa omama abaphuma emulini eziswelayo ukuthi bengagcini bebanjwa ngamandla ukubelethela emakhaya kungela abezempilakahle abanganceda nxa sokube lenkinga. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.